Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla 7 sibandlela 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlengwa abantu abalithumi lanhlanu abadilikelwa ngumgodi. Ukuzwa abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe.
Omunye lapha bekhuluma ngolimi lwesihlona esiyena kuzomele badudulwe labo abantu bayelesodo ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo vela vele kubuhlungu ukuzwa ukuthethiswa abantu bakithi.
Uyaxokozela eZimbabwe ngenxa yohlelo lwegugurawundi okumele lukhokhelwe zinduna.
Imathebe ndifile ngendaba zegugurawundi ukulithumela abantu babazotsha abantu bababulali alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Igugurawundi liya-afekta sonke lami
ngindu kodwa liyayiphika. Liyayiphika.
Sizalethulela ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abemba amatshe aligugu emgodini we-Red Wing ePenalonga olensuku ezimbalwa wadilikela sebehlengwe nguhulumende lenkampani ezijeneyo. Umphathintambo kahulumende wezemigodi uMnumzana Soda Jemu uncome okwenziwe izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo abadonise ndawonye bahlenga abantu laba besekucatshangelwa ukuba bazafela emgodini lo ophansi kwenkampani yeBetter Brands ekaMnumzana Scott Sakupanya. UJemu uthi kusetshenziswe imitshina yama-satellites yokudingisisa ukuba abantu laba bangaphi kwasekugejwa bayaphutshela lapho kade bedilikelwe khona ngumgodi lo. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ikhathele ngokuzwa abantu bethuka izalwane zakule South Africa besithi kumele zihlaselwe ngoba ziyabazonda. UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso le, uthi kulabanye abathi sebediniwe ukuthuka izalwane zakule South Africa. Konke lokhu kukhanya kudalwe ngamalunga ebandla le-Democratic Alliance abemba abadabuka ababambe abadabuka eZimbabwe ekade bezama ukuchapha uLimpopo ongekho emthethweni. Akesizwe uMkhwananzi exoxa ngodaba lolu.
Lezo nkulumo sizizwa kakhulu zikhulunywa ku-social media, kwenziwa ama-expresses kulokho kwakuthiwa yi-Twitter. Nakwezinye nje indawo ku-social media, abo-Facebook, nakho kuboma-WhatsApp lapha emagroupsini, sizwe sekunezinto endulo eziqinileyo, ezinye eziphambukileyo mpela ezithembisa ukulwisa ama-South Africa. Sizwe omunye lapha ekhuluma ngolimi lwesihlona ethi yena kuzomele badudulwe labo abantu bayelesodo ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo vela vele kubuhlungu ukuzwa ukuthethiswa abantu bakithi behlambalazwa beseyiswa. Yonke lento ayisiphathi kahle, iyasichukuluza lathi singabakhokheli. Kodwa ke into esiyishoyo ukuthi akungabi ukuthi ngenxa yokuchukuluzwa abantu sebezilibala bona ukuthi bayizethekeli ezweni labantu, futhi kulesimilo langendlela yokuziphatha esiyaziyo thina esakhuliswa ngayo.
Kuyini okwenze konke khonokho kwaqala abantu sebesikhuluma into ezinje?
Indala vele into yezenophobia lapha eSouth Africa, kanti sekuba kakhulu ukuzwakala njalo nje lakho futhi khona le kuma social media kule ihlebo labantu ababe bezipha ngama patriot into ezifana nalezo bethuka behlambalaza ama Zimbabweni bawatshela ngokunuka bewatshela ngobugwala. So kuyakhanya ukuthi sekufike lapho abanye babantu bakithi asebefila ngathi sokumele bakuphendule lokho, kanti thina sithi ha-a, hlisani imoya yonke lento iyananzeleleka ukuhlambalaza nokuthethiswa kwenu, kodwa akusiyo indlela yokurisponda ngayo le. Zikhona indlela nama-structures esingakwenza lokho ngendlela nathi sisale esinika isithunzi ingahlambalazi ibizo lethu nebizo lesizwe sakithi.
Ye, abantu bazondliswa ngelokho kwenziwe i-Democratic Alliance kade ixutshanisana labadabuka eZimbabwe khona ngale mfuleni eLimpopo.
Lokho-ke yikho kuthele yonke iparafina, umlilo uvele ukhona, kodwa iparafina yonke ithelwe yilokho-ke okwabomakhenzi, ngoba nakho mase kuyukuthi abantu bazofila ngathi hayi sebezogijinyiswa impela njengezilwanyana. Mhlawumbe ukubathelela lowo mfutho esesiwubona umisguided kakhulu ukuthi no, they cannot respond ngendlela abaput South Africa First Dayton Makhenzi abenza ngakhona. Bona abayenze into yabo ngokuzithiba nokuzithoba. Siyakunanzelela mpela ukuthi lakho lokho mpela yikho okuthela iparafini kakhulu, kodwa-ke indala nje into yokuthi kube kutshintshwana ngamazwi between ama-South Africa namazimbabweni kungekho kuzinga leli esesikubona ngalo sokuthi-ke hhawu sokungumhlambukazela usipho.
UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxelaye eseJohannesburg kule South Africa. Uyaxokozela eZimbabwe ngohlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wegugurawundi oluzaqhutshwa zinduna eMatabeleland. Abaphikisayo bathi akumelanga uhlelo lolu luphathwe zinduna, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi luzaqhutshwa ngemfanelo zinduna. Ake sizwe uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele we-Freedom Alliance, exoxa ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee. UNcube usungula lolu daba.
Imathebe ndifile ngendaba zeground ukulithumela abantu babazotsha abantu bababulali alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Iground yaaffecta sonke lami ngingi,
kodwa liyayithika liyayithika, akuyivumi akuyivumi ukuthi ngoba anwayezani yayenziwa ngubani iguground
yakuuubaniubani
wayenzanibabuhumi kodwa uyavuma phela ukuthi iZANU yiyo eyabulala abantu.
ZANU Jonge what right iZANU iPF ZAPU leZANU Jonge sokuhlangana sokuyi-1
nguba nokuvumayo ukuthi iZANU yabulala abantu
ngabe lokho bebulawa ukubulawa kwakukhona lathi safelwa sinje babancuke
nguba nokubulala abantu bakuthi
mina abadala bami bavela kuZAPU side
ngiwumbulala abantu mbani chuma sengubuza nje umbuzo wokugcina nguba nokubulala abantu chuma
ungambuza imbuzi
izani nxa ungakwazi izani kodwa ila namhlanje iyaphika
esikhuluma ngayo ncube kaiyo ZANU Jonge le inhlanganiso lezaphu obahlangana ubaba uNkomo lobaba uMgabe.
Awulaqiniso bakuthu iZANU iyona leyani yakudala eyalisa abantu ukudemonstrator yiyo yakudala yona leyani. IZAPU ungayifaki khonapho
ungasiphozela into engasiyo nkosi yami. Mina ngithe siyiZANU PF entsha evela kuZANU Jonge.
Mina lawe singama-victims babachuma, mina lawe singama-victims
bahlanganisa amaphathi omabili ona lawana kusenzelwa ukuthula lokuxolelana
kukuthula kunokuthula khonapho kusaliswa abantu ukuthi bayedemonstrate
ufake izinduna ukuthi
zenzeni
iphele
vumelani nabantu bayedemonstrate
babachumavumelani
abantu bayedemonstrate babuchuma niyekele into leli
yenzaabandebele
yahlukumezala part of Midlands akithi. So into yethu sonke asonto iopposition singabe lokhu lifuna ukusikowa amapoints
ngevumelani abantu bademonstrate
kuzani ukuthi bona bazafelwa sibuhlungu ngakho yikho sifuna kulungiswe yikho bona sathi umongameli wethu ngathathi iRosen ama steps ukuthi kulungiswe konoko yikho wabiza
izinto
ama stakeholders wonke ama community based organizations wonke abizwa estatus kobulawa labantu right sikwenze njani kwaphuma khona ukuthi hayi induna kazibambi into leyi
akusebenzi
kumele bakulungise ngoba yibo abanikazi bomdabu phela labo
akusebenzi
lokho akithina emandebeleni ngabe induna ziyazihlonipha so sifuna bekubambe kuze kufike ekuthutheni ukuthi kona impumela yini into yegoground lengo ufuna ukuyabhuza as opposition
kumele litho qala ukuthi wabulala abantu ngubani izinduna ngubani wabulala abantu
wisdom
ngalizwa kakhulu ngingene kunapa
no azoba kube le unity yiko kwaba le unity mhla ka 22 December 1987 ngoba abantu laba baloku besibulala besibulala manje ngone kube le unity umsindo lo uphele
akusebenzi lo
paper from that initiative kaba mungomo kumele simbuke for that sacrifice ayenzayo ukuthi that hayi ngono kubanjalo lapha kuphela okwinto lokwabantu belo kubulala
yeah ngiyalizwa kakhulu igolide ngiyalizwa kakhulu
so into opposition into yafika
akuna abantu ababulalayo chuma izano yabulala abantu ungathi abantu babebulala ngubani umthezano wabulawayo
yiko ngithe izano yaphela kudala nkosi kathesi ngalo PF ehlanganisa iPF zaphu lezano jonge
ya into lapho ke sengilizwe sengilizwekazi
zaphu lezano jonge ukungenise ekhanda kunoku kugcwile baba akula problem bavunyele ukuthi baphume beyifoma okunye khona ngale eceleni but thina sathiwa ngoba unkomo la sibuye nge-PF zaphu lezano jonge elababa umgabe kwahlangana kwaba izano PF
ye ngiyalizwa kakhulu ke ekugcineni khonapho ngizacela ukuthi ubaba uncube aphosela lakhe ngegugurawundi khonokho kwezinduna ukuthi ubaba ugolethi uzalandela khonapho ngamafitshane sebeni
lokho kwezinduna okokuqala kumele kuqale kuthiwe ngubani owabulala abantu waye babulalelayo ukuthi lizama ukumenda isilonda esingelatshwanga kakusebenzi akuthumi ukuthi umuntu owabulala abantu ngubani wayethunywa ngubani waye babulalelani labo bantu njalo ufuna ukuthi kwenziweni ukuthi bese kuthatha izinduna sezisiyabanjiswa ilokhu zeningcekeza enziwe izalo and izalo ingavumi ukuthi khona into le bayenzile othuma ebabasekela intweni ngabe bahle batshelane kwapani ukuthi akuvumi ukuthi izalo yabulala abantu
ye baba ugolide ngamafishane khonapho
umfowethu uncume lapha kushouthi ngawo zisizwe ukuhamba njani induna sokuthi zizokhuluma induna zizohlanganisa bona labo amavictimu nalawo yiwo afunakalayo emhlanganweni walowo lezinduna bekhuluma khonoko okhulumayo baba Ncube uvunyele ukuthi ukukhulume emhlanganweni walowo yabo sibizwe izinduna
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance Zingangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ophikisayo kwele Sudan umnumzana Osman Sonko usevinjwe lidale le-Constitutional Council elithi amaphepha akhe abengaphelelanga ukuba angene ukhetho lwalonyaka uSonko waba ngowesithathu ukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2019 inkosi yakwele Jordan uKing Abdallah uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo uma kungamiswanga impi ephakathi kwele Israel leHamas uthe le Melika kumele litshele ele Israel ukuba lingahlaseli eGaza lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu
siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana njalo zihlobo zinkosi ezithandekileyo sisenzelana amhlophe ukuthi thina abanye sesingenile kuwo umnyaka lo omtsha kungathi kokuhlakanipha kwethu ngokwenza kwethu kodwa kuyintando langamandla kaSomandla ongehlulekiyo enhlelweni zakhe ungafanani lathi esenza amaphutha kusa kwamalanga ukubona kwakho umnyaka 2024 akulona iphutha kuNkulunkulu kuyinjongo kuyinhloso kuluthando lwakhe lentando yakhe ukubana mina lawe sibe khona kulo umnyaka ka-2024 babe baningi abafisile ukuthi bangene kuwo abanye bethembe kade bekuthembile inotho yabo amandla abo izikhundla zabo ukuziphakamisa kwabo konke lokho uNkulunkulu kubekezelele ukuthi kube khona kodwa ke namhlanje ke sikhangeleni incwadini yabaseKorinte 5 sikhangeleke uverse 17 esimbale ngeviki eliphelele sekufika ku-18 namhlanje kufundeka kanje kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha wokuqala kudlulile bheka sekuvele okusha 18 Kepha konke kuvela uNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Lapha ke sizwa uPaul etshela bona baseKorinte ukuthi yebo kudala kwedlule sokuvele okusha. Okusha yikuphi? Okusha yikubana siguquke sintshintshe ngothando lukaKristu sibe izidalwa ezintsha ekwenzeni. Yebo iminyaka yethu yabe kuyiqhubeka ikhula isiya phambili. Yebo siyabe silokhu sikhula siguga kodwa ubusha obuchiwoyo. Kuchiwo umuntu ongaphakathi ukuthi izinto ebezikhona ngayizolo kazedlule siqalise ngezinto ezinhle ezintsha yonke into entsha imvama iba into elobuhle lesicathulo lesigqoko lemota la ngayini olakho lendlu kusese kutsha kwakukhwabitheka kwakukuhle kubukeka kuthandeka kodwa ungihamba kwesikhathi kwaguga kodwa ke umuntu laye njengoba kuguga inyama kodwa ulakho ukubana azivuselele ngaphakathi abe umuntu omutsha nxa ekade esaziwa njengomuntu odlama odlakela wamanga ixoko oxabanisayo ongathembakalanga olamanga azintshintshe yena ngaphakathi azitshele ukubana umnyaka ka-2024 ngifuna ukuba umuntu wehlukileyo kuze kumangale lalabana ade becabanga ukuthi lo muntu uyaqhubeka ngalobo bubi akade labo eminyakeni odlulileyo umnyaka lo awube yinkonzo nxa sithi inkonzo asitsho ukuya emacaweni lapha esikhonzela khona ngaphansi kwezihlahla lapha esingenela khona utsho inkonzo yangaphakathi ukubana nxa izinto bezingazihambi kuhle phakathi kwabantwana labazali phakathi kwabathetheneyo phakathi kwabasebenzayo labaqhatshi babo phakathi kwababusi ababusayo lababuswayo kumele kube lokubuyisana kuxolelwane kulungiswane ukuze impilo le eka-2024 ibe yimpilo engcono kakhulu kulale eka-2023 nxa senza amaphutha asivumenini siyacela ukubana konke esikuqalisa lonyaka umnyaka uqalisa ngakube isibusiso kube inkonzo yokubuyisana phakathi kwethu kanye loNkulunkulu uqobo lakhe asikhulekele Thixo sicela ubuyisana lawe kuqala ukuze sibuyisane nalabo esihlala labo endaweni zethu ezijeniyo Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo sile sizwe ezabatsha
Siyalambulela kusigaba sabatsha olambulela ngenjabulo uTabo Kancube namuhla sixoxa lomnumzana Monkey Khumalo othuthukisa abatsha kwezempila kahle ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi
kathi sisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi thuthukise impilo zabatsha lapha sikhangele kakhulu indawo esingathi ngesikhiwa sexual reproductive health sizama ukuthi sifundise abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje okukhangele abatsha sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa besemacansini bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive ama-STI imikhuhlane njengabo-HIV kakhulu sisebenza labatsha emadolobheni senenzeleka lesi mkhuhlane emacansini yememetheka kakhulu kubontanga
ngokwenzakalayo
lokho uhlelo lokuqhatheke kanganani
ihlelo lezi sizenzayo kuyaphathisa kakhulu ontanga esingathi khona idevia change sikhangela ukuthi abantwana bagoquke indlela abayenza ngazo izinto uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izibelezi bazenza bengelalwazi olugcweleyo umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu
abanye bayabe besithi hathi ukuthi siphangise kuye emacansini ukuthi asila okokwenza abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi ukuxhumanisa njalo okubili lapha
siyananzela esikhathini esibengi abatsha abakhona kathesi bakhala ukuthi hayi elizweni akula msebenzi xa sikhangele evinani employment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu so umuntu loku sinikile i-information kodwa nxa yengena okokufaka esiswini ngizakunika umzafu ngizapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana umntwana oyinkazana loko umnike i-information enganani kodwa nxa ekwazi ukuthi kuyathi ubuyele endlini asise kungela kudla kungabuya ubaba umkumbushugadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini information yonke lana omnike yona nti isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi ngithole lokhu zanini okokudla so ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele silwenzayo lona lukhona vele singathi khona ama-live note project nebese bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise laba abafisa ukufuya mhlawumbe ngenxa yemakhaya abafisa ukufuya izimo inkukhu besenza ama-projects labo siyabasapota sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi benze ama-projects lawo nami ngathi ngathi ngiqalisa leyo msebenzi engiwenza manje nami ngaqeda ngingomunye wabatsha imi-page gate ngakhula lami ngathi ngafika lapho esengikhona ungananzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini ngiyoyenza ngiphilise nami kukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo kukampani le esiyenza siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt kuprinta ama-t-shirt i-corporate for i-corporate where siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations ama-company nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola ngathi
kampani yami kuthiwa yi-Snowcat Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 epackage center kobulawayo ku-8aveni le-5 street abafuna ukuthi basinde bangasithinta kunombolo ezithi 0774780335 kumbe kunumber ezithi 0712333952
umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silomlando nje esikhangela lendawo asikwanise ukusigcine nathi xa sokufika isikhathi sethu ukuthi sibe singabadala sikwanise ukuthi sizilizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu
okusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi olivalelisayo ngudaba kancube yise Washington DC.
Okwamanje-ke wathi singene kwezomculo lapho sixoxa khona lo Robert Sibanda umntaka George Sibanda umculi olodumo ocula ingoma elodumo ethi Gwabe Gwabe. Umndeni wakhe uthi ufisa ukuba uthole imali yengoma le eyaduma emhlabeni wonke jikelele.
Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe shu yantanda gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami
ngokusungulo kwabo uthi sibanda ngoba ngiyintana wazala
wena wazalwa ngawuphi umnyaka
ngazalwa ngo-1969
ye akutsho phela ukuthi ngekhaya libangaki njalo ubaba wayehlala ngaphi
thina ngekhaya simajaha amane intombazana eyi-1 so ubaba sasihlala laye khonapho enyumazeti wabhubha vele sihlala laye khonapho enyumazeti
usebenza
i-sugar refinery kodwa ngapha ecula imizi
ye umama-ke ungaphi umama kadesi
umama laye sasishiya wabhubha ngo-1989
ye akusitshele imbali kababa lapho
ubaba khane ngayitshaya kakhulu imizi ngoba wenza izimali khonapho ngama-16 up to 17 khane wenza izimali umhlaba wonke jikelele e-amerika lao lase-UK
akuthi ukuthi ingoma sibile ayicula okuzwayo baba yipi
wenza izimanga ngoba isaba wonke nje yayithakazelela ingoma ugwabigwabi
ye akusithethi khona manje lifisa ukuthi lenzeni ngomculo kababa
asikhipha nje sibone ukuthi lesithi siyawuphakamisa umculo kababa ngoba likhulunani kulomunye ufowethu la vele kuculayo esekhape town uphakamisa umndali la siwuphakamisa umculo kababa
ye nxa sikhangela lizawuphakamisa njani
singawuphakamisa ngokuthi ezingoma zakhe ayizitshazi nezana siyaphinda sizitshaye futhi siyaphinda sizitshaye futhi
ye lizakwenza nini lokho
anytime nje sisina nje kathi ngamenza anytime
ye siyabona vele ugwabigwabi ugcwele lapha endaweni eziningi kwe-Netherlands ngaphi ngaphi kuyathengiswa kambe ngobani abathengisa ingoma leyi imhlaba wonke jikele
ukuthi kudingayo ngoba kathethi sikhuluma sayi-SWP nasene-Netherlands isama-copies lawa online so asikwazi ukuthi ngobani abathola ama-benefits nayasethengisi ama-copies ena lawo ukuthi siyakudinga okukhulela
Gwabigwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda gwabigwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda ngizamthengela mabanzi iziwiji lebanana ngizamthengela mabanzi iziwiji lebanana Gwabigwabi kuzwa mfana ngile ntombi yami ehlala enkambeni ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebanana wena eyakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngaphi mina eyami nansi ngilayo kona ngihlabela layo iseceleni lapha lokhu ilalela Ngizamthengela mabanzi iziwiji lebanana ngizakuthenge lamabanzi iziwiji lebanana gwabigwabi
kuye lapho kade limuzwe ekhuluma ke nguRobert Sibanda umntaka George Sibanda wacula ingoma ethi gwabigwabi siyaqhubeka phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo kodwa kunjalo ke khona kulabantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele abasebenzisa ingoma kababu George Sibanda kodwa kwazi ukuthi imali yangkhona kuhamba njani so umdeni sizama ukuthi udingisise ukuthi kambe kumi njani xa siqhubekela phambili ngodaba lolu sizakhuluma lalabo ke abasebenzisa umculo lowu sizwe ukuthi kuhamba njani ngodaba lwemali
gwabigwabi mfana asazi wethu wena ongena ntombi sondela ngapho ntombi yami ulalele kuhle lapha ndakuthengela amabhanzi iziwiji konke lebanana gwabigwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda gwabigwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda ngiza kuthengela amabhanzi
ye sizaluqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo kuhlengwa abantu abalijumi lanhlanu abadikelelwe ngumgodi ePenalonga kukhuzwa abadabuka eZimbabwe abayala kule South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe bazondiswe ngokwenziwe libandla lePatriotic Alliance kuyaxoxozela kule Zimbabwe ngenxa yohlelo lweGukurahundi okumele lukhokhelwe zinduna lingakhohlwa ke ukusidumela incwadi zenu ze-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318 zaphinda njalo +1 202 465 0318 olivalisa ngenjabulo umthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.